Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo kulilanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day mhla ziku 1 Nkwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuvalelwa ejele kwamkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu.
Ukhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangaye befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele.
Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengethukela, ezinjengamahlamvu etiye.
Ivandla lesi lithi abantu beZimbabwe kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni.
Kuphela umuntu wesadalisa abantu abahambise kumuka umongameli uyabehlazini ngakhono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu. UNgarivume wabotshwa ngoba wagqugquzela ukuthi uZulu atshengisele phezu kokonakala kumnotho welizwe ngomnyaka ka-2020. Intatheli izindaba uHopewell Chingono laye wabotshwa ebotshelwa icala elifanayo kodwa lesulwa ngumthethwandaba we-High Court owathi kadalanga cala phansi kwesekelo sombuso welizwe esipha wonke umuntu ilungelo lokutshengisela. UNgarivume wakhuza abantu ukuthi batshengisele ngokuthula kodwa umthethwandaba wathi wakhuthaza udlakela. Ngesizwe amazwi abophisa uNgarivume.
Abantu ababethe bona abantu kaba proteste ngo-January 1, 2019, ngicabanga ukuthi yibo futhi ongarivume labo Peter Mtasa babengatshongo ukuthi abantu kabayenze udlame, babethe abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa-ke okwenzakalayo yikuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko, balandeli bakhona labo bantu abahamba bayatshengisela benza inkalakatha yodlame. Kobulawayo salahlekelwa ngamashopa ngu-81 lana mhlanje lokhe engakabi khona lawo mashop, abantu babetshengisela bechisa entumbane yatsha ngiyibukele. I-complex leyana ayilani lomnangagwa, yayengelani lokuthi iZimbabwe iphethe umnangagwa ukhweze ipetro. I-complex leyana abanikazi bayo ngiyabazi, ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo benza i-cooperative yabo ba-odube labo Kampala and company. Kodwa kuze kube namhlanje i-complex yana yacha kayilungiseki, insurance la ithi yona ngeke yalungisa. Ayisiyo wodwa, maningi amashopu achiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengongarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi inkintilongo icabanga inanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesimemezelo sakhe. Yebo, kambe yena ngabe khulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula, kodwa okwenzakala kola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo, abantu batshelwa zimota, kwaba nodlakelo olukhulu kakhulu. Ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona. Abantu bethe bona uChamisa sewinile nge-2.6 million izek iyariga. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonokho bese siphinda-ke ngithi mina yebo, kambe ngicabanga ukuthi isigwebo asiphiweyo hambelani lecala angabe lenzile bekufanele ukuthi akhuzwe kumbe aphiwe icommunity service kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha message yakhe besenza udlakela ngicabanga ukuthi sigwebo sakhona lesijesu sijesu sakhona sibe tu sisiqine kakhulu sibuhlungu kakhulu asihambelani lecala lenzile bese ngicina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangabe befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyo kakhulu kuyiwa ku-election awuhlothumeza umbiko wokuthi bantu umuntu lomunye azibonele ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawe uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubothwa kukangarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasolo solayo asilandaba lokuthi ngubani abanengi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqhakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lochothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhulumayo njengabakhokheli zile umthelela bani lo mphumela bani kusigaba ngingathi nginje ngiguguzela abantu kure ukuthi abantu kabangene ezitaladeni batshengisele yebo kambe bazizakhuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila maguarantees ukuthi nxa sebengene ezitaladeni bazakwenza yini khonoko okutshengisela ngokuthula kumbe sebefike laphana umbiko wami usiza hijackwa izigangi lezikliwi inswela boya lemgulukudu bese kusonakala okuningi ekugcineni kwakhona mina engiguguzela kuzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele so kuqhakathekile ukuthi lathi futhi lanxa si expressa sisi expressa esikuzwayo enhlizweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo u section 59 ukhuluma ngokuthi na omunye lomunye lelungelo lokutshengisela kanti u section section elandelayo section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lolalaba bangafuna ukutshengisela labo ukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukujengisela so indaba yakhona amalungelo lawo kumele siwabalansise lento kuthiwa ama rights ahamba lento kuthiwa ngama responsibility
lo ke siyaxolisa balaleli lo ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazo obekhuluma ke ngodaba lwamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume ke siwazwe ke amazwi awabophisa umnumzana Jacob Ngarivume.
Thank you very much for your continued support. We are getting overwhelming response. This is a non-partisan initiative and we must be peaceful on the day. We don't want any violence, not violence. This is about peace. God bless you. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe. Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo intengo yezinto iyayilokhu ikhwela lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku into ezinjengesepa ezinjengecooking oil ezinjengechukela ezinjengamahlamvu etiye ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku lokhe kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo ngakho ke ngokuya kwesikhathi lokho esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku abantu abaningi abesenelisa ukudla abantu abanengi imali kasoze babilayo ukubhadala school fees lezinto zonke ezinjengazona leziyana isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu akulanto elungela abantu la kancane
uhulumende uthi yena useza sungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayitho zisebenze la kancane ayizange yasebenza ayitho zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi labase Zimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvula amafactory ezomnotho zisebenze kahle. Ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle kanti amandla emali eZimbabwe ayawa. Nxa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu. Ngakho ke ukuletha icurrency leqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo, izinto lokhu ezivela ngaphandle kusoze kusebenze lutho la kancane.
Hello ke ngumnomzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
ngenkulu. Ivandla lesisi lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamsuse embusweni ndawonye lebandla lakhe elezanu PF. Yena Mnangagwa akakatsho lutho ngalolu daba kodwa amapholisa athi asaphenya. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga lesisi umnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Nalo kakhathesi oludalweni uhulumeni wabemali bami yikuganga ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana isikhwama se-reserve banking sabantu beZimbabwe, hhayi uhulumeni wezempilo. Kodwa ngenxa yokuthi bangenile kwampani bathatha santando e-reserve banking. Ngikutsho lokho ngoba sikuzile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reserve banking lingabhadalelwanga. Phikisani phela ayifini ukutsho njalo bhebhe i-Aljazeera. Kwaphuma kwazi kwaphuma la maphilisi. Sikuzile sakuzwa ukuthi kuthiwa ungawufuna ukuya kwemiphrezidenti ungumuntu onemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la ungawufuna ukuyambona kuthiwa ibhadale amamiliyoni lamamiliyoni. Asimzwanga umnankade ngikuphinga. Asimzwanga enota leyo mkhambi lamanga. Kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthiwa sihambe amanga kwezibotshwa.
Baba Gawule, yebo lithi imgwaqo lilungisile, amadamu ligebhile njengezanu PF, njengohulumende wezanu PF. Kodwa kule ndaba lapho ekhulunywa ngobaba uBhebhe, indaba yokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe, lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu bezanu batshontsha igolide.
Baba Nkomo, nase sikhuluma ngobusela. Ubusela buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho ababara nayo. Mina zakunika i-example ngokuthi ngise-province emasinoti hambe bona amasela noyikansilera nayo eyamasela konke buhlangene loyo kuze niwangikhona khona ngale e-Victoria Falls. Uzathola ukuthi bakhuquluzile inyoto bayitshaye balobisa labana abantu ngamasela bagaviwe yamangalonto kuyizethu kwakhona kokukhona vela kwenzinluto ngamasela nalana lobeyikelwe njani lapho kubona khona ubuso be-opposition ukuthi baza kwenzani lena kangela amadolobha ukuthi abuyelile njani. They are running these cities but i-corruption wakhangela ukuthi bathi bazinika ama-imeli bazinika yonke into bazinika yonke. It's a typical, what the great boy said, you should have the opposition, what is it all about? In this early in Como, Lalola, send them debtors of Zimbabwe, Lalola Machina and Azua, the Lola would be in Shalaga Shilia Kona, and in Shalaga Shanale, then Kanada supported the Velagma colonizers, the Tarabia of Britain. I'm a partner now, I'm a Kiola. Akhele ukuthi bathele ukwenza kuzo zavuka singalaluthi la sibethe futhi izwi lethu lelikhulu makhiwe.
Yebo baba Bebhe, lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni?
AmaNdebele athi kulabantu abagula ngesihla abantu bezami bagula ngesihla kinesi kwaziyo umgaki wenza idlame wathatha imihlaba emakhiweni. Elithatha imihlaba emakhiweni ngoba thina sasikhethi nasizanegotiyeta namakhiwa sisese-MDC ukuthi sithathe umhlaba emakhiweni siwabhadale. Yena umgabi wabuya wathatha izame ugugugugugu watshaya wathatha amaplazi. Khathesi upresidenti wakhe umalumane uMnangagwa niye sebiza amakhiwa ebise lamakhiwa athi yena uzawabhadala labo asebe lamaplazi angasabiselekile. Amanye asebuyele ezitshoko orotenbak nabangani bakabani bahlalele emhlabeni. Khathesi sikhuluma ngabo othangabane ogodani bakhipha amaplazi lapho yesini babiselwe mbani inkambe njeababili kodwa baningi babiselwe mbani omna ngapha thina si-practicali ke asikhulumi ngokuthi kuthiwa kulo muntu othile kubisela izwe emakheni engaqasisi ukuthi kathi libiselwa njani mina ndingakutshela ukuthi libiselwa njani sikhuluma ngokuhlela na izane isiyehlulile uyangizwa izane isiyehlulile umntwana ozelwe ngo-1980 le-43 years kakhesi akhule ekubona sezobona ngani kunomali ngangimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasimithi engalwa lesimithi ngidiliza umkhonomi sali kudiliza ubone ngani ngimtshela ingabantwana kambe ngumuntu onjani othi yena uyabusa abantu bedubeke kangaka
Nanso baba Gawule abanengi bayabuza ukuthi kanti uMongameli uqanjiwe izigilamkhuba eziphume kufilimu yeAl Jazeera ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide ile kungeniseni imali engcolileyo elizweni loko kuthiwa yi-money laundering kodwa yena uMongameli uthuli zwi kazivikele katsho lutho kungani
baba Nkomo umongameli ngumuntu omkhulu umongameli ngumuntu kwesinye isikhathi nxa ulalela mina nxa ngikhangela khonaphana nxa kuthiwa umongameli kuthiwe manje kukhona lapho okuphume khona umongameli ekhuluma labantu lokuthi umongameli uthe into le isakhangelwa usuhulumende sethethe inyathelo ngakhona abenzayo ukuthi elandelele udaba lolo kodwa but ukuthi bethi umongameli kakhulumelekho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu webhadalisa abantu ukuthi abahambise kumuka umongameli uyabe hlasini ngakhonoko
lo-ke ngumnumzana Believe Gawule oyibandla lezanu PF obexoxa indawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphepha ndaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi izolo kulabanye njalo abeZimbabwe abafike elizweni ngemva kokuhlengwa kweleSudan lapho kwaqhamuka khona impi yomndeni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi izisebenzi kumele zithole iholo elithe xaxa njengalokho okwenziwa ngumnotho welizwe lawo othi uyakhula. La ngamazwi awethule phambilini kwelanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day elikhona lamhlanje. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zingelelo, spingelelo, besakaza bahle, nolaleli kwe-Studio 7, kulumayo ngu-Edinofoka Chuma phansi khona leDolo. Hayi siyazizwa indaba, siyazizwa mpela ezibuhlungu nezimnandi. Hayi lokho kodwa kwenziwa ngumbuso wakithi lokho hayi, kubolile straight. Amasela kabotshwa, kodwa kubotshwa abantu akade betshotshozela ukuthi kube ludlakele. Kanti kwenziwa yini amasela engabotshwa? Akudingwa kodwa yobufazi kuyophehlwa ngaphila ngabe usegcekeni konke kuphelele kodwa amasela kabotshwa wayekwangabotshwa amasela lapho egcekeni mnangagwa emoli yakhe konke abotshiwe ngala egolidi babanjiwe bayatshontsha kabe sebebanjwa kucrom hayi hayi ake babotshwe labo kubonakala ukuthi umbuso nawo akawulahlangoti kusetshenzwe ngendlela efaneleyo kanti umthetho antimtiwa umuntu angatholakale becala uyabotshwa abantu ababelwela labo ukuthi umbuso ube neqiniso ebantwini bababotshwayo kodwa ababhidlize umhlaba abatshontsha kababotshwa ayikho zindaba
Studio 7 linjani uNtungameli Nkomo izingelela abasakazi bonke kanti labalaleli ngendawo ezehlukeneyo igama ngobe kuthemba Nkomazana ngisetutume ebutswana ithi njani impilo bazali bethu lonke lisezimbakwe lingelele umandlovu khona isitensi ndlovu mama wami onzalayo kobulawayo lapha nenkulumani complex yokonswazi ndingelele kosaphumulane village 17 usaphumlani lemuli yakhe yonke umntana nikhona phana olungelo komazana yithi hayi vanile langelihle kuzana yithi hayi umusa kaJehova sincengeni wakonkomazana amen.
Ngibingelele enkundleni salibonani lonke basakazi mthemba lapho elikhona liphilile hayi bantu bakithi udubo osilalo nantu ilizwe lakithi lizabanzima ukuthi lithuthuke uma silabantu abangazwani leqinisa abantu abangavumi amaphutha ilizwe ukuze lithuthuke ukuthi inkokheli ezezano PF lezi ezehijack ilizwe bakhuluma manga bethi bahamba balwela leli lizwe bekhuluma into engekho yikuthi kuyadinga ukuthi ngelinyilanga livume amaphutha libe seliwalungisa lawo maphutha uma lingayenza kanjalo lizabona abantu baseZimbabwe bekwazi ukubambana bekwazi ukuxolelana kodwa ke ungeke uthi wena usenza amaphutha angaka ubulala abantu ube sutshela abantu ukuthi abakhohlwe ngakho kuphela liqhubekele ephambili akuvumi kona lokhu akuvumi
yema tudakithi akostudio 7 njani yalifisela impilo ende ngenkosi yethu Jesu Kristu madoda ye ngilapha ngibukele amasiko amandebele emzansi bayakhipha lapha ku screen angiyajabula nxa lokho ebezo bekhuluma ngamasiko ayisintu hayi bantu wazingize ngihawuke ukuthi ya nembala ngoba lelo lamandebele ala president wamandebele onangwawo amandebele ona ahlonipha inkosi inkosi lezi nduna yikho kuphela abantu abahlutshwa kakhulu ngamandebele bakabuthwakazi yikho ke ngithi khona abantu abakuzwe lokhu abangilethemba ukuthi ababukela kuscreen ku-TV nembali baza kusho ukuthi hayi sibonile i-traditional yamasiko ayisintu alala kwazoba mnandi kuze kuthi kutshengisa khona lezi ngane zethu nxa zingafundi la masiko azo indlela yazo zafuna kuhle hayi angilamazwi ngitshaya izandla ngalo umabona khatshana engimbhekileyo lapha awu libe lobusasa lobusuku ebuhle lobusasa enhle ngegama likajesu amen.
Salibonani lonke kustudio 7 ngiyalibingelela lonke kumele sipha indaba eziqiniso mina ngumama kathandeka ngisebenzela eSouth Africa ngithi lapha lami ngilingelele abazukulu bami unomsa moyo umbalenhle losiphamandla lothandeka lomandla enkosi lo Kelvin lo nasiphamandla losakhile lothabiso ngilingelele lonke.
Sanibonani bathandekayo, ninjani? Mina ngiyaphila. Okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigabeni sakumasendu ngikhuluma ngise-South Africa ngi-about indaba yokuphuma kwegolide elizweni likhitshwa ngobaba bethu abayibo esibathembileyo ukuthi bangaba sivusele ilizwe kodwa kuyasimangaza kakhulu lokho ukuthi kutholakale abayibo esibhekelele kubona njengoba siphakathi kokuhlupheka okungaka sisebenza sikwamanye amazwe siphethwe inhlupheko singabahluphekayo ukuthi ma ngabe kutholakala kungumuntu nje onganaso isikhundla phuma legolide elizweni elingenisa kwamanye amazwe lokho kuba elijele elikhulu kuyena kodwa okusimangazayo ukuthi umthetho usebenza kanjani ngokuthi kutholakale beyibo abakhulu abangeke bathintwa engeke sizwe kuthiwa basejele.
Studio 7, Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakazi abahle ngisithi ninjani siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu be-ZANU-PF lo okhulumela i-ZANU-PF okhulumela upresident ukuthi yena ulungile ethenga ukuthengwa indiza mchina ye 54 million. Hayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo ngoba uzobona umuntu omusha esiya votela izano ngoba izano yakwazi ukuthi namapapeti kugcwele indawo yonke ngamapapeti okungenandaba lempilo okunye kule okungamaplaza nyana kodwa ukukaze kufike ama million imali okuyayo ku-2 uthola lama t-shirt uthola le lamantsaro hayi ku right konke nje le fertilizer so siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhuluma lezwi linye ngiyabonga
hello studio 7 linjani hathi nasiyaphila mina ngiyaphila kakhulu umbono wami lapha ngokuthi hayi abantu kabavotele uChamisa ngoba uChamisa nguye olosekelo lwabaningi nguye ongayenza ukuthi sinqobe la sikhululeke njengabantu bemandebele njengokusho kukaqondisi wemthakasi lapha kunganjalo sizabhayiza kuphela vela kula chance yabo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezemelika. Amapolisa esigaba seTexas abikwa edinga omunye undoda odubule wabulala abantu abahlanu. UFrancisco Oropeza ubikwa ebulele abantu laba ngemva kokubadubula mahlayana qede wabaleka. Lesi ngesinye sezehlakalo zokusetshenziswa kwezibhamu osekuqede abantu abaningi ezilokhu ziqhubeka zisanda elizweni leMelika. Kambe lungaqedwa njani lolu dubo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu ukuthi luphele ukuthi abantu babulala abanye. Kufanele ukuthi nxa umuntu angakwenza khona lokho. Kuhle kube lento elungileyo silelungisiweyo ukuthi ungavele ubulale umuntu kumbe okudlula abantu ababili ubadubula i-death sentence. Lawe uyahamba. Akula mbuzo ukuthi uzaqala uthonisiswe kwenziwe kuthiwa yeye uyakhangelwa ikhanda uyathiwani uyathiwani konke lokhu. Ngoba laba bavikelayo ama-lawyers la. Avele asele ndlela yokuvikela bona laba bantu babulala abantu la bale mcitho yabo abayibekayo khona lapho ukuthi hayi iclient yami ibi lokhu la lokhu la lokhu iclient yami ibi lokhu la lokhu ihluthwa yilokhu la lokhu bese kudlula kuye khona le kumadokotela akhangela amadokotela khona lawa ale mcitho yakhona khona ngale yokuthi umuntu wokhona ubenjani ngoba kwabe kungathi ukuvikelana ukuvikela umuntu obulele abantu mina ngibona ngathi kungabale umthetho isigwebo sokuthi kumbe ungadubula umuntu kungena sizathu ulawe uhambile uyesilaheni ngibona ngathi kungehla lokho ngoba kuzaba ngumthetho okhona owaziwayo oqinileyo abantu bazakwesaba ukuthi baye kwenza khona ngoba uyabe kwazi ukuthi ngadubula lami ngihambile lapha abafayo ngabathi nxa edubula adutshulwe ngamapolisa ahlafe khonapho angasile emapoliseni uyaphuma omunye umahlale ejele okwesikhathi eside kumbe uthiwe life sentence ngiyokwenza ni life sentence yakhona umthelo kwesihlisithwala so ke kungaba ukuthi ungadubula lawe uhambile esilaheni mbona ngathi kungaqinisa kucinise linto le.
Hello ke ngumnomzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe obekhuluma icingweni le studio 7 ese Texas ngapha kweMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela ukwesaba na elizweni. Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo. Ibandla lesi-CCC lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni ndawonye lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni, kodwa silazo ezinye njalo indaba ntambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gande.